ukuze kuphela amandla uphila kwami kusekelwe okungasoze kuphela amandla umoya wami usekelwe okungasoze kumjabise ingqondo yami isekelwe okungasoze kuguquke